Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lozindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 23 kuMfumfu 2020 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Umkambo lo ulethuba sibili elokuthuthukisa iconomy lokuletha inguquko enkulu kakhulu.
Uhulumende uvule ngokusemthethweni umkambo wokuthengiselana owe Victoria Falls Stock Exchange namuhla. Iningi lithi kalibone ingxoxompikiswano yayizolo ebiphakathi kukamongameli Donald Trump weMelika nomnumzana Joe Biden iguqula ingqondo zabaningi abazavota. Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi wakobulawayo osakhulayo u-Agenda Jonathan Maphosa owazakala ngegama lokuthi ngu-Agenda. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abogatsha lwezempila kahle babika ukuba akula muntu obulewe yi-COVID-19 izolo eZimbabwe. Ngakho ke lokhu bengamakhulu edlula amabili asebekhulelwe yileli gcikwane i-236 sebezinkulungwane ezedlula ezithobaminembili 8,242 asebetholakale belalo elizweni lokhu elaqhamukayo ngempimbitho lonyaka. Kwasila inkulungwane phose ezisishiyagalombili 7,742 ezwekazi le-Afrika lihlasele abantu abedlula isigidi lengxenye 1,685,589 labulala inkulungwane ezingamachumi edlula amane 40,690. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi edlula amane 41,809,596 abatholakale belalo labulala abedlula isigidi 1,132,802 kubika abekolitshini le-John Hopkins University laseMelika. Uhulumende uvule ngokusemthethweni umkambo wokuthengiselana owe Victoria Falls Stock Exchange namuhla lapho umphathintambo obona ngenhlelo zemali umnumzana Mthuli Ncube agcizelele khona ukuthi inyathelo leli lizathuthukisa umnotho welizwe. Ekhuluma emkhosini wokuvula umkambo lo edolobheni le-Victoria Falls lapho abekhatshwe ngezinye iziphathamandla zikahulumende, umnumzana Mthuli Ncube uthe kukhangelelwe ukuthi osomabhizimusi abaningi abavela kwamanye amazwe bezotshala imali yabo kulo mkambo. Uhulumende uthi umkambo lo uzaqalisa ukusebenza ngomvulo njalo amankampani akhangelelwe ukuphatheka kuwo abalisa awe-Sitco, Old Mutual, Caledonia Mining, Invictus Energy lamanye. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxa nomnumzana Masimba Kucheva, ingcwethi yecubungula izombo sazwe.
Ngingathi mina umkambo lo ulethuba sibili elokuthuthukisa i-economy lokuletha inguquko enkulu kakhulu. Kodwa udubo esilalo nguhulumende khathesi ongathembeki ikakhulu nxa sikhangele currency policy, ngoba uzakhumbula ukuthi eminyakeni edluleyo uhulumende wahle wamisa ukusebenza kwama-US dollars, abantu abaningi balahlekelwa izimali zabo. So nxa kuyukuthi uhulumende uselama policies asegcekeni njalo kulama guarantees awokuthi izimali zabantu bazazithola nxa sebezifuna, ungenzakala sibili ukuthi umkambo lowo ube ngcono sibili ukwedlula owe Zimbabwe Stock Exchange oseHarare. Umkambo lowo uyabe uthatha ama US dollars kuphela. So sokusithi ukuthi ama Zimbabwean dollars nxa abantu befuna ukuthi befaki Zimbabwean dollar baye besiya eZimbabwe Stock Exchange. Nxa kuyukuthi bale foreign currency yikho bazaya Victoria Falls Stock Exchange. Umuntu wonke nje uyakwanisa ukuthi pateke kumkambo lo kulendlela ukuthi ungaregister ngayo njalo uhle uqalise ukuthi ufake ama investment. Kodwa udubo yilo lolo lokuthi abantu kukhathesi kabakabi lethemba elokuthi nxa imali bengayifaka kumkambo onjengalo angama US dollars bazawathola na nxa sebefuna ukuthi bawathole ama US dollars wona lawo. So ngibona njengani yikho okumele uhulumende aphume egcekeni aniki guarantees bile ukuthi abantu bazathola izimali zabo nxa kuyikuthi sebezifuna.
Ubona abazotshala imali zabo bebuya ngobunengi babo yini?
Abanye bazabuya kodwa ngibona ukuthi bazabuya lobunengi ekuqaleni bazafuna ukuthi babone ukuthi i-stock exchange yangkhona ihamba njani, imithetho yangkhona ihamba njani. Bangaba khona sibili abazaqalisa ukuthi bafake imali zabo lapha kodwa abantu nxa sebelethemba elokuthi izimali zabo zisafe njalo bazazithola yikho abazabuya lobuningi babo ngobuningi babo. Kodwa khathesi ngokubona kwami bazaba khona abalutshwane abazafuna ukuthi benzi esingathi i-experiment eyokubona ukuthi uyasebenza yini njalo uyasebenza njani bese bebona ukuthi bengaqhubeka yini.
Lo ngumnumzana Masimba kuchera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe sixoxelaye eseHarare. Ngesikhathi kulungiselelwa usuku lwamhlaka 25 kumfumfu osolukhethwe ngomanyano weSADC njengelanga lokusola izijeso zomnotho ezibikwa zetheswa eleZimbabwe, abavumelani abeZimbabwe kwele South Africa ngokuthi ngambe ukugcwala kwabo emazweni kubangele izijeziso zomnotho lezi kumbe inkohlakalo lokwehluleka ukubusa kukahulumente. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Isikhulume sebandla leZANU-PF kwele South Africa umnumzana Kenneth Mandaza uthi lobanje besemukela ukuthi kule nkohlakalo uhulumende aphakathi kokulisana layo eZimbabwe izijeziso zomnotho zidlala indima enkulu ekuwiseni umnotho welizwe. Uthi yizo ezibangele ukuthi abantu babaleke bayigcwala kwele South Africa. Umnumzana Mandaza uthi amazwe asegcwela abeZimbabwe laba azithola isihlaselwa ludlakela lwezenophobia ngoba izalwane zawo sezilwela ukuvikela imisebenzi yazo esithethwe ngabeZimbabwe laba.
ZANU-PF believes that the illegal sanctions are a major contributing.
Izijeziso lezi yizo ezibangela ubunzima obuxosha abantu ekhaya ngakho sithi kazesulu.
We are calling for the immediate and unconditional removal of the sanctions because they are inhumane and a cause for the emigration of Zimbabweans.
Kodwa umgcinihlalo webandla le-MDC Alliance kule South Africa umnumzana Trust Ndlovu uthi kubaleka kwabantu elizweni besiyaminyana kwamanye amazwe kubangelwa ngokuhlakalo yeziphathamandla zikahulumende weZANU-PF eguqise ilizwe ngamadolo.
Iqiniso ukuthi ilizwe libulewe ngakutshontsha ngabantu abatshontshayo abatshontshela uhulumeni. Iziphathamandla zalapha ezikhokhelwa yiZANU zingaqambamanga. Abantu babaleka kunje babaleka indlala babaleka ukuphathwa kabi amalungelo abantu. Uma ungasu umuntu weZANU awukwazi ukuphumelela kulela lizwe.
Incitshi kwezombusazwe umnumzana Zenzomoyo uthi liqiniso ukuthi izijeziso zomnotho ezethulelwe abathile eZimbabwe zilomthelela ongemuhle kuntuthuko yelizwe. Kodwa-ke uthi akusiloqiniso lokuthi yizo eziwise umnotho welizwe ngoba zafakelwa bona labo abawisa umnotho welizwe.
Abantu beZimbabwe bagcwele nje emazweni wonke jikelele eSouth Africa laseBotswana abaningi babo hayi ngoba ngama-sanctions. Indlela ilizwe laseZimbabwe ebelibuswa ngakhona njalo elilokhe libuswa ngakhona lamanje. So ama-sanctions angazakhitshwe laba bantu bazabe lokhu beqhubeka besiya kulawa mazwe ngoba kuyabe kungakalungiswa isiqokoqela senkinga ekhona eZimbabwe.
Loba kunjalo umnumzana Moyo uthi kuqondile ukuthi lezi zijeziso zesulwe.
Ake sibalalele lama-sanctions akhitshwe sibone ukuthi ngokuya phambili bazasebenzisa siphi isizathu nxa sebesehluleka ukuthi balungise ilizwe ngoba ama-sanctions abengasekho. Okwesibili kuyikuthi ngoba vele lama sanctions abisi ibenefit enkulu to ama citizens.
Ebuzwa Studio 7 ngomthelela wezeso zomnotho emazweni afana le South Africa. Umelwe Zimbabwe kwele South Africa umnumzana David Hamadziripi uthe lumbuzo ufanele ubuzwe lawo mazwe aji iofisi yakhe. Uthe kwamanje usakhuluma labo swabo abamela amazwe eSADC kanye lohulumende weSouth Africa ukuze athole ukuthi inhlelo bani ezizabe zisenziwa ngamazwe la achiyeneyo ngalelanga. Isikhulumele sikamphathi Ntambo ubona ubudlelwano eSouth Africa lamanye amazwe umnumzana Lunga Nqingelele laye wenqabile ukuphawula odaba lomthelela wezitheso lezi. Umsebenzi wogatsha lwakhe ngokwakha ubudlelwano obuhle lamanye amazwe kathi South Africa leZimbabwe zobudlelwano obuhle kakhulu. Uthi selokhu isathi gethula ukuthi kusolo ezitheso zomnotho eZimbabwe umphathi bogatsha lolu unkosikazi Naledi Pandor uhleli njalo nje sola izitheso ezethulelwe iZimbabwe. Mhlaka 18 Ncwabakazi 2019 inhlanganiso yeSADC yamemezela ukuthi umhlaka 25 Mfumfu lilanga lokuthi amazwe onke angamalunga alenhlanganiso ethule inhlelo inkulumo lemikhankaso yokuthi kwesulwe izitheso ezethulelwa iZimbabwe. IMelika lenhlanganiso yomanyano wezizwe zezwekazi le-Europe bethulela abantu izitheso zomnotho weZimbabwe besetheswa umlando wenkohlakalo. Abethulelwa izitheso laba kabavunyelwa ukuya eMelika le-Europe njalo abavunyelwa ukuqhuba ezamabhizimusi lamankampani akulamazwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Iningi lithi kaliboni ingxoxo-mpikiswano yayizolo yebiphakathi kukamongameli Donald Trump weMelika lancintisana layo kukhetho lwalonyaka umnumzana Joe Biden webandla lamademocrats iguqula ingqondo zabaningi abazavota. Kodwa abantu bavumelana ukuthi ibilo mkantsho okwedlula eyakuqala enziwe ekupheleni kwenyanga edluleyo ekampandula. Untungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba ngogcweleyo.
Ababili laba bachukane phezu kwendaba ezifana lomkhuhlane we-COVID-19, umnotho welizwe, ezempilakahle, ukubandlululwa kwabantu abansundu lokuguquka komkhathi. UTrump loBiden baqale ngodaba lwe-COVID-19. UTrump esithi kumele kuvulwe izikolo lamabhizimusi njalo ethembisa ukuthi umuthi wokwelapha umkhuhlane lo usuzatholakala. Kodwa uBiden usole uTrump esithi wehlulekile ukuvikela uzulu kulumkhuhlane wona osubulele isizalwane seMelika ezidlula 228,000. Bakhulume njalo ngodaba lwabokuza eMelika olwe-immigration. UBiden ethembisa ukuthi engakhethwa uzatholisa abantu abedlula 11 million amaphepha.
Within 100 days, I'm going to send to the United States Congress a pathway to citizenship for over 11 million undocumented people.
Ngingakhethwa ngizaphuma lohlelo engizaluthumela e-Congress phakathi kwamalanga alikhulu olujonge ukutholisa abantu abedlula izigidi ezilithumi lanye amaphepha okuhlala kuleli.
We owe them.
UTrump yena usole uBiden esithi ufuna ukuvula imingcele yelizwe kungene izigebengu.
Catch and release is a disaster.
Uhlelo lwe-catch and release luyingxabangxoza. Ababulali babengena kuleli, obhinya labo babengena kuleli. Abantu abangalunganga bebengena eMelika babanjwe bakhululwe.
They don't come back, Joe. They never come back.
UBiden uveze ukuthi enganqoba ngokuya kwesikhathi uhulumende wakhe uza kwesula ukusetshenziswa kwamafutha ezimoto agejwayo lokunye okwenjiwayo ukusetshenziswa ukuphehla umlilo okufana lamalahle ama-fossil fuels. Uthe leMelika kumele lisebenzise amandla kagesi afana lesola, i-renewable energy. Le yinto esolwe ngumongameli Trump. Sibuze ucubungula izombusazwe umnumzana efidlela Ncube ukuthi ubona lokhu kungalimaza uBiden na.
ngayengadliwa ekhethweni uyabe linyazwe yona liya kanti ke isengalimaza laba abanye abafuna ukuba ngosenate abafuna ukuba ngocongress men and women endaweni lezi ezigebha i-oil ibiyinto engingadingakali ukuthi ayikhulume yinto edinga ukuthi uyichaze kabanzi abantu bayizwise kakhulu ngakho nxa lungamlahle ukhetho luyabe lumlahle khona lapha mnumzana utrump nxa ngabe lengaluwina lolu khetho uyaluwiniswa yikhona lokhuyana okukhulunywe ngobiden nge-oil
Sibuze njalo usopolitiki weZimbabwe ohlala eMelika umnumzana Dan Moyo ukuthi uyibone njani lingxoxompikiswano
lebe kuyidebate engcono kakhulu ukudlula leyana esayibonayo abantu bakaTrump bazojabula kakhulu ukuthi at least this time around ube decent uTrump ube ngumuntu uBiden on the other hand I think he umaintaine istatus sakhe
kulabantu abafika phose izigidi ezingamachumi amahlanu 47.1 million asebevotile phambilini kwelanga lokhetho mhlaka 3 ngenyanga eza Yo, ngimele iStudio 7 ngise Washington, imi untungamile inkomo.
Live talk namhlanje sikhangela umonakalo osudalwe iCOVID-19. Kanye lokuhlukunyezwa kwabesifazana ngesikhathi seCOVID-19 lockdown. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafichane.
Umongameli Alpha Conde weLegini unqobe ngesilinganiso esikhulu kakhulu ekuvoteni kwabantu belizwe lakhe izolo. Lokhu kwenzakala ngemva kokhetho olube lodlakela olubi kakhulu ngaphambilini kokuvota kwabantu, olumnika ithuba lokumbuyisela esikhundleni ukuze abuse okwehlandla lesithathu. Umongameli Muhammad Buhari weNigeria uxwayise abatshengiselayo elizweni lakhe ukubana bengaphazamisi umvikela welizwe kodwa wakhekheleza udaba lokudutshulwa kwabatshengiselayo ngabezomvikela ngemva kwensuku ezithile kulokungahlaliseki ngenxa yokutshengisela lokhu elizweni lelo. ELeBhilithani lilobelane isivumelwano sokuqinisa ubudlelwane leJapan esigxile kwezokuthengiselana. Lesi sivumelwano sawuqala iBhilithani ethi siveza ukubana ilakho ukuzimela yodwa iphumelele ngemva kokuphuma kumanyano owe-European Union phansi kohlelo olwe-Brexit.
Abadala bathi isigogo sigoqwa sisemanzi, babuye njalo bathi umthwente uhlaba usamila. Lokhu yikho kanye okwenziwa ngumlingisi wakuleli ongumhlabeleli njalo wezokholo umnumzana Sibanjana Junior ngemithwente engabantwana bakomvimba ePlum Tree. USibanjana yena useke walingisa kumabhayisikopo akwele South Africa afana leGenerations. Usesungule uhlelo lokufundisa abantwana bemangweni wakhe komvimba inhlelo zezandla ezifana lokubomba izithombe ngomdaka, ukuhlabela, ukuloba inkondlo, ukudweba lokulingisa. UJunior uthi ngokuvalelwa iCOVID-19 ekhaya wakubona kufanele ukuthi asungule inhlelo zokuthuthukisa abantwana bemangweni adabuka khona. Asebone iningi selitshona lizulazula ngoba isikolo zivaliwe.
Uhlelo engiza ngalo lokufundisa abantwana ukubumba nokudweba nokugida ezomdabu lokulingisa estejini ngabantwana mpela abahlakaniphile kakhulu. Into enze ngayenza lokhu kuyindlela yokuthi engithe ngifika lami lapha ekhaya ngize ngibe valelwe yikorona lapha ekhaya ngathola ukuthi abantwana ayi akusakalungi kahle. Abantwana abanye sebengene kuzidakamizwa, abanye sebengena ezintweni ezingalungile. Ngakubona ukuthi kufanele ngibahlanganise abantwana ngibabonise imisebenzi yezandla.
Bakhona yini ongathi bangamagabazi impela balesiphiwo baletalenta bayathembisa?
Italenta likhona kakhulu babunkomo, njengoba ngikhona apha kuwa-10 ebulilima West esigodini sikababumbimba. Abantwana italenti balalo mpela ngoba senginabantwana asebeke bathola imiklomelo kumbe ngithi ukuwina beyenza izinkondlo, bedweba, bebumba beyenza ama computation kulokho esikubiza sithi i Facebook abantwana iTalente balalo ngoba bayakwanisa ukubumba bayakwanisa ukugida bayakwanisa ukwenza yonke lento as long nxa ungumzali ubabekezelela abantwana silabantwana abahlakaniphe kakhulu kuleli lizwe lakithi engingakutsho nje ngithi elizweni lakithi yezweni laseZimbabwe akula muntu ongalalo iTalente inkinga nje kusuka kube yibuvila nje bokucabanga
uhulumende kulendima ayidlalayo yini kulolu hlelo
ngibonga kakhulu ku Ministry of Youth Arts, Sports and Culture and Recreation abafaka isandla sokubana bebe lokho bezobheka ukuthi abantwana bayenzani ngicela njalo nakuhulumende ukuthi abasincedise basakhele isakhiwo khona lapha ebulilima West sibe le recreation center abantwana bazafunda khona imisebenzi yezandla ngibonge njalo lakumadona noma bengakasiniki lutho okutheni kodwa basinikeza ama sanitizer basinikeza ama pads abantwana bazosinikeza konke konke nje ama mask ukuthi abantwana bevikeleke ngithi government kayifake isandla ngoba sisebenzela egcekeni ngikhuluma nje izithombe zabantwana sezinethiwe ngoba akulala phe engazifaka khona ngizivale ngeseyili kodwa ke kuyanetha ngicela ke wonke umuntu ozwayo maye ngabe efuna ukuthi asisize akangene ku number yami ethi +27603862920
kunhlelo zakho lapho kuyaphekwa bayadla abantwana ukuthola ngapho kudla
ukudla ngizamile lami njengobaba ngakhuluma lamanye amadoda abangabangani amadoda akhona amadoda othi nxa ukhulumile ngesikhalanga sakithi bathi wamimila wahla engathi nxa ngikhuluma lamadoda ngathi madoda lapha ngilabantwana kuyabonakala kwesikhathi nxa ngifundisa uthola abantwana bengajabulanga ubona ukuthi umntwana lokuthi kuthi akazange athole okuya ethunjini
umnumzana Sifanjana Junior umlingisi njalo engumhlabeleli osesungule uhlelo lokufundisa abantwana inhlelo ezifana lokulingisa ukudweba lokubumba izithombe ngomdaka endimba eBlumtree Kuliviki kuhlelo Woza Friday sinomculi wakobulawayo osakhulayo uAgenda Jonathan Maphosa owazakala ngegama lokuthi nguAgenda emsebenzini. Lo mculi ugxile ngoDuma oJazz Fusion. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Agenda uzalelwe ePlumtree ngomnyaka 1995. Wayafunda kobulawayo eHelem imfundo yangaphansi wasesiya eNdube High School kuyaphezulu. Qoki ngena Agenda.
Kule ngumuntu lesifiso sokudlala umdlalo wenguqu kodwa kusazanga kwaba njalo ngoba ngihlale isikhathi sami esiningi ngiyenza into zemculo enkonzweni lapha ngihamba khona ngangena emculweni ngimncane kakhulu eqenjini othwa ibutho lika Kristu elangekhaya elaliholwa ngomalume bami ngase ngiyenza ke iproject yami ulive session lapha endihlukane khona liqembu 2019
ula ezokholo enkonzweni leqembu lakhe engakangene kumdumo wejeze kulesizathu esebenzisa igama lokuthi Agenda
elokuzalwa engaliphiwa ngabazali elithi Agenda ngakubona kufanele lokho ngakubona kuyinto enhle ijabulisayo elesizotha ngo 2019 ngakhipha i-album lami lokuqala uthiwa ngu-Love Session lathengisa ama-copies lamaningi abantu balijabulela lamanje lokuyisayenza kahle ngathola sibili ama-show amaningi nyana abantu basalijabulela basalithanda lamanje
Ghost love is like a river and the river is long and endless Ghost love is like an ocean and the ocean
Nicola Ramenza watenda wachia udlala umdlalo wenguqu wapheka umculo wazonikeza legama
ngibiza nge jazz fusion because ngiyahlanganisa ama sounds awe jazz mishobo umhlobo emnengi e jazz ngisebenza labantu according to ukuthi ngifuna i sound yami ibe njani.
Umculo wakhe uthakazelelwa ngabantu abaningi. Lizibani pho kubalaleli agenda ungakahambi.
Ngicela abalaleli labalandeli besikhase kakhulu. Facebook ngumhlahlo mhlahlo kumbe Agenda Music. Ku YouTube Agenda ZW, Twitter Agenda ZW, email mhlahlomaphosa@gmail.com.
Beza lazo kamnandi abafana bakuntutusha thunqa o agenda ungene kwezokala ngomdumo wakhe we jazz fusion. Muyo sila ekuhlelo waza ozo Friday bona sondo emnandi kile lonke igama lami ngeza Jesus Sibanda.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye izindaba ebesikhokhela. Ukhulumende usevule ngokusemthethweni umkambo wokuthengiselana weVictoria Falls Stock Exchange namuhla. Iningi lithi kalibona ingxoxompikiswano yayizolo ebephakathi kukamongameli Donald Trump weMelika lomnumzana Joe Biden iguqula ingqondo zabaningi abazavota. Kuhlelo Woza Friday sizwe umculi wakobulawayo osakhulayo uAgenda. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngisithandekile Mhlanga ngisithi libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.